Kulabathunga okutshiyeneyo labalolonga izithombe zenyamazana zasendle lokunye okuthakazelelwa ngabantu bokuza abavela phose emhlabeni wonke jikelele. Umfelokazi uVirginia Ndlovu uphila ngokuvukela emabhawa labazukulu bakhe esiyadobha izivimbo zokunathwayo azisebenzisa ukwenza amacansi amancane okwendlala ngaphansi kwezitsha zokudla. Ngomunye wabafelokazi lamanina azimeleyo abedlula ikhulu abasebenza eZambezi Art and Craft Women's Market eVictoria Falls.
Ngiyahamba labazukulu bami emabhawa noma emagrosa lapho abanatha khona utshwala noma amadrink, hamba ngidobha lokhu izivimbo. Izivimbo lezi ngadobha ngihambe futhi kwamathela abathunga izigqoko, ngicela ama-pieces amalembo, ngithunge izivimbo ngakho ngifathe ilembo lami.
Uthi ngezivimbo lezi ngemva kokuthiwa ngumkakhe wenelisa ukufundisa abantwana bakhe, omunye waze wafika emfundweni ephezulu. Umfelokazi uRoda Dube ngomunye wabaqala inhlanganiso le ngomnyaka ka-1979. Uthi ngemva kokubhubha komkakhe wenelisa ukondla abantwana ngokweluka okutshiyeneyo langokulolonga izigodo.
Ngisebenza umsebenzi wokuthengisa izigodo. Kudala sasithengisa amadoyili, sathe sasisela amadoyili esiwathengisayo ngenxa yokuswelakala kwentambo yokuthunga, ayisekho. Sesiwoda imiganu, siwoda amajirafu, swadweba, swapolisha, sizama ukuthi sifake khonaphana sithengise. Kusukela khonapho ngiyaziphilisa ngakho khonokho ukuthengisa. Labantwana abakabhudi wami labo bangu-8 labo bathiwa ngabazali, so angilaplani yokuthi ngibaphilise indaba yokuswelakala kwemali. Impilo iyangomela, bengicela ukuthi igovernment phakathi kwebhizinisi ngingangenela ukuthi sihlole ukuphila kahle. Le zinto esizidingisayo ibe zingakwanisa ukuphuma ngaphandle kuyamazwe, sithole ukuthi sibe le ndlela yokuthengisa.
Abacubunguli benhlalo zabantu abeZimbabwe Vulnerability Assessment Committee kumnyaka ophelileyo bethule umbiko othi isabelo seMathebeleland North silenani labantu abangamachumi amabili lasikhombisa ekhulwini, 27% abangabafelokazi. Babika njalo isabelo lesi silentandane ezingamachumi amabili lambili ekhulwini, 22%. Unkosikazi Monica Moyo uthi kunzima kakhulu ukuthengisa impahla etshiyeneyo ngenxa yobhubhane lwe-COVID-19.
Amakhiwa alutshwana kabuyika ngako njengakudala, kati sayi kulutshwana kwesinye isikhathi bayabuya, kwesinye isikhathi kababuyi, kwesinye isikhathi hayi siyabathola. Dathi siyazuza khonokho esiphila ngakho, lokuthi ungazuza ukuyimandla nani khonokho, uyakwanisa ukuhambisa ngaphi esikolo yobhadari yabazukulu isikolo lokudla khonapho.
Umgcini sihlalo wenhlanganiso le unkosikazi Buyisile Sibanda wengeze esithi imithelo yekhansili lohulumende iqonge kakhulu okwedlula imali abayithola ngenyanga. Uthi bathola ama-20 amadola eMelika ngenyanga.
So besikhangelela kakhulu ukuthi ungxenye singathola uncedo lokuthi sincediseke, sikwanise uku-exporta lathi siyethengisa izinto zethu emazweni lapho esingathi kumbe kungatholakala khona imakethi engcono than lapha kithi.
Abogatsha lweZimbabwe Tourism Authority bathi ngomnyaka ubhubhane lwe-COVID-19 luqhamuka, inani lezethekeli lehla okuphezu kwama-70% ekhulwini, 70%, njalo lokhu kwadala ukuthi iningi labantu lilahlekelwe yimisebenzi ngoba inkampani ezinye zavalwa. Umnumzana Godfrey Godi, isikhulumeli sogatsha lolu, ubika ukuba selikhuphuka inani lezethekeli eVictoria Falls. Lokhu kukhangelelwe ukuba kuzanceda abafelokazi labesifazana abazimeleyo abathengisa impahla etshiyeneyo edolobheni leli. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngiseVictoria Falls, nginguNokuthaba Dlamini.